Ukhetho lwakusasa luza kwenziwa ezigabeni ezibalisa iPhelandaba Chabalala, iMkhoba North, iChegudu West, iZwimba East, iSeke laseGoromonzi South. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi isilungele ukuqhuba lolu khetho lapho ibandla leZANU-PF elikhangelelwe ukunqoba, ngoba amalunga ebandla leCCC ebelisekelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena osephume kuleli bandla, eyalisiwe ukuncintisa yimithethwandaba ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Sengezo Chabangu, yena ongunobhala jikelele weCCC. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kusasa ngabecele leCCC elisekela uChabangu, abezanuPF kanye lamalunga azimeleyo. Iningi lithi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kusasa, okuzadala ukuthi lithole izihlalo ezenelayo ePhalamende ezilipha amandla okuguqula imithetho kanye lesisekelo sombuso welizwe santando, i-2/3 majority. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola amabandla aphikisayo ngokulwisana wona wodwa ikakhulu eleCCC.
The state of the opposition parties now is in Zimbabwe ingenye indlela imamvemve okungadala ukuthi izano igcine ithola i-2/3 majority.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efincube laye uthi ukhathazekile ngezombusazwe elizweni, njalo uthi ngabe umthetho okuxotshisa amalunga ePhalamende uyaguqulwa.
Isiqakathekileyo ukuthi kulungiswe indaba lezi zama-recalls lapho konke, kube yinto ezakwenza ukuthi kube lula ukuthi abantu beZimbabwe bavumelane ukuthi indlela yokusebenza kuyiwa phambili yiphi.
Kodwa kulabanye abakhanya beledlabuzane lokuyavota kusasa, abafana lesakhamuzi sePhelandaba Chabalala umnumzana Moses Moyo.
Hayi, mina ngihambile sibili ngihamba ngachecka ilizwe lami, u-voters roll hayi likhona kuhle sibili. Amalungiselelo okuyavota hayi selungiselele kuhle, sizahamba kusasa siyevota.
Isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Dzirutwe uthe sebelungiselele ukuyavotela amalunga abo kusasa.
Sesilungiselele njalo ngathi izolo abantu bebematasatasa beyenza ama-carallies.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira laye uthi sebelungele ukuya kukhetho lwama-by-elections ukuze babe lamalunga amaningi ePhalamende njalo bathole i-2/3 majority.
ZANU-PF, we're looking forward to tomorrow's elections. We are expecting nothing but a resounding victory.
Kunje uZulu wakobulawayo uthi udanile kakhulu ngokudabuka phakathi kwebandla leCCC ngemva kokuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili nguChabangu, okwenze umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wagcina ekhalala ephuma kuleli bandla esithi selingenwe zimpehlane. Ukwaliswa kwamalunga eCCC ebikhokhelwa nguChamisa eHigh Court ukuthi ancintise namuhla yinto esolwe kakhulu ngabanengi. Igqwetha leCCC umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngalesi sinqumo.
UAmos Chibaya labanye bakhe amabizo abo asekhitshiwe kubalot, ngakho ke amhlophe kulaba ababekhona. Njengoba wonke umuntu ekhona kubalot yabe expect ukuthi kusetshenzwe.
Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.